independence into enhle mfowethu Chris, independence into ekwabitheka into vele ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi independence leyo khanya kwaba independence yabomgabe labanye ababezele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigcini khonapha ezweni. Ngizananzelela ukuthi independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayothiya bona laba abantu abezapho anje abanye behlukuluzwa. So khanyangani i-Lancaster House Conference yayingeyokuhlabisa izanu kuphela. Ngizananzelela ukuthi namhla abathethe intambo zonezi intambo zikahulumende kubona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sikibani ukuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence khonapho mfowethu yikudaba nje singabantu beZimbabwe esithi ngesithiwa i-happiness. Akunakudaba lapha ezweni ngoba kathesi nxa ngikhuluma lawe mfowethu ikananzela ukuthi isinkwa siyi-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngurhulumente. Umuntu uyabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bonds ukuthi ilokhu zenini i-value vele ngelanga iyabe ihlala itshintsha. Angithi abadala laba basebenza kudala ama-pension akusenga ngoba phela adliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umlanga labanye bakhe. So independence nasikhuluma ngezombangazwe ye inhle ukuthi sasuka from istate sonesaneni sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni. Kodwa siya asibe kuthabe elizweni, kumele sinothe elizweni sithabe. Abantwana bethu bengabi ngabantu abayiziphetheli kwamanye amazwe, sibone phela beqhela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha eZimbabwe. Kodwa isiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe futhi
manje libona ngani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yeBurbanfield lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona?
Abantu bakobulawa ikakhulu abesiNdebele angiboni ukuthi bengahamba emtweni kamnangaba. Umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole 5 senses ongathi usuka endlini yakhe alande umnangaba. Andiwezi naye umuntu vele waba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besiNdebele. Bona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yizanu pf laba bantu ungabathola uBurbanfield. Kodwa laba balamakhanda sibili amakhanda asebenzayo anitholi ukuthi uzabona uZulu oya eBurbanfield. Abantu ngibona ukuthi baya bezidlalela ezindlini. Kodwa-ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheke izitshala kwesinye isikhathi kuwose inyama khonale eBurbanfield bengabe khona. Kodwa hayi khona ukuthi balandi umnangakho lokho vele akwenzakali emaNdebeleni.